olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
asikhululekanga ngoba sesiphila phambi kwamanga ukuthi abantu bayatshelwa amanga ukuthi sizalithelela imisebenzi engaka. Nxa sesibabuza imisebenzi sokuthathwa izigodo, sokuthathwa izikhali, sokunganisoko sokusempini, bona abana abantu sebejeziswa, bejezisela ukuthi babuzeleni.
Amapholisa eHarare lamhla atshaye kubi abasekeli bebandla le-MDCT abakade betshengisela besola uhulumende kamongameli Mugabe ngokwehluleka ukusungula imisebenzi lokulungisa udaba lomnotho oqhubeka ubhidlika.
Awakwenzayo baqakatheka kakhulu kwimbali yamanzimbo ngathi imbali yamanzi azibulawayo. Ngoma ngasikhuluma ngokuthi amanzi ezanjani zibulawayo uma izakuba khona bezila abantu abalubayo igwalo lokuthi amanzi ezanjani. Awusuke kuswelakala ukukhuluma ngayo.
Abantu abaningi badaniswa ikufa kukamnumzana Arnold Payne obedume ngokukhankasela ukuthi uhlelo lwamanzi olwemathebeleleni Zambezi Water Project luphutshe obhubhele esibhedlela seMatadei koBulawayo ngomvulo.
Inkampani kaloliwe yeNational Railways of Zimbabwe isikhuthazwe ukumisa umsebenzi wokuthwala abantu ngenxa yesimo esibi senjanje ezweni lonke.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa eHarare namhla achaye kakubi abasekeli bebandla le-MDCT ekade betshengisela besola uhulumende kamongameli Robert Mugabe ngokwehluleka ukusungula imisebenzi lo kulungisa udaba lomnotho oqhubeka ubhidlika. Ukutshengisela lokho kuqoqwe ngabasakhulayo baleli bandla njalo amapolisa ake abopha abameli bebandla leli edalele parlamente ababili abathi umnumzana James Maridadi lo Eric Murai kanye lentatheli zindaba ezimeleyo uAndrison Manyere. Abathathu laba bakhululwe ngokuya kwelanga kodwa leli bandla lithi maningi amalunga alo angaba elokhu evalelwe esitokisini phezu kokutshengisela lokhu. Ngeviki edluleyo iMDCT iqhube uhlelo lokutshengisela phezu kodaba olufanayo eHarare kwabotshwa amalunga alo ayisikhombisa agoqela ilunga ledalele parlamente. Abantu laba lokhu bevalelwe lanxa umthethwandaba ubuthe bakhululwe ngolwesihlanu. IMDCT ithi uhulumende kaMugabe kumele asungule imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyathenjiswa libandla lakhe likhankasela ukhetho lwanyakenye. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Bebe yona osole kakhulu amapholisa.
Yazi uhluphe silalo njengamaZimbabweans ukuthi uNkulunkulu usithaye ngoswazi olukhulu kakhulu ukuthi labo ababesithi bayasikhulula ukuthi sihlale kuhle yibo asebesenza izigqili ezokuthi awusavunyelwa lokuthi nxa umuntu ekunyathela ikhonzi ukuthi hayi bo uyanyathela. Akusavunyelwa khonokho. Yikho esikubonayo ukuthi siyilile impi kodwa asikakutholi ukukhululeka. Asikhululekanga ngoba sesiphila phambi kwamanga ukuthi abantu bayatshelwa amanga ukuthi sizalitholela imisebenzi engaka. Nxa sesibabuza imisebenzi sokuthathwa izigodo, sokuthathwa izikhali, sokunganisoko sokusempini, bona abana abantu sebejeziswa, bejezisela ukuthi babuzeleni ukuthi pho njengoba lathi lina lingaze liwine ama-election lizasidingela imisebenzi. Ngoba phela umsebenzi into okuthiwa ngumsebenzi yiyo impilo yomuntu. Umuntu wonke ukuthi aphile whether usomabhizinisi yikusebenza khonokho, whether uqhatshiwe yikusebenza khonokho, whether uthengisa enye into yikusebenza khonokho. So kufanele ukuthi wonke umuntu athole lelo lungelo elilungiselwa nguhulumende. Nxa uhulumende engasalilungisi kumbe ngithi lo othi uhulumende uyabusa njengezani PF engasakulungisi, abantu balelungelo lokubuza ngendlela ezithiyeneyo ukuthi kanti pho uhulumende imisebenzi osithembise yona ingabi. Sikubona kuyenzakala khonokho kodwa sibona umuntu ethwele induku. Umdala lo shiwa uNkulunkulu usihlanekele ngabona ukuthi siselilweni siyatsha ngomgalo ofosela abantu ukuthi baphile njengenyamazana.
Amanye amalunga ebandla leno alokhu evalelwe lanxa ebeke avunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso ukuze akhululwe ngeviki edluleyo. Lithini ngalokho?
uhlupho lukhona ukuthi kungavele kungene ubhinya ekhaya uzwa ngabantwana sebechaya umkhulungwane abesebechaya umkhosi ngoba kuyabe sokulobhinya lapha ekhaya. Sure asikukhangelelanga ukuthi size sifananise uhulumende wethu lobhinya ngoba nxa umthethwandaba usithi abantu kabaphume kodwa wena ubalele ukuthi kabaphume. Nxa iconstitution yeZimbabwe isithi abantu kabaphume batshengisele ngokuthula wena ubusubabopha kuyatshengisela ukuthi lokho sokufanana kumbe sokudlula ukuba ngubhinya ngokwakhe.
Umnumzana Petniko Pepe isiphathamandla seMTCT.